Ezikolweni eziningi abantwana batshone behlezi ngoba ababalisi ababuyanga emsebenzini, kuthi laba ababuyileyo batshone behlezi bengasebenzi begalaza ngokuncipha kweholo labo. Ukukhalala umsebenzi kwanamhlanje kuqondane lelanga lokuhola lona elize lingaguqukanga, okwengezelele ukuthukuthela kwababalisi. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, uthi bakhangelele ukuthi inani lababalisi abakhalele umsebenzi lizaqonga kusasa.
The second phase of our job action was a major success today. Only 60% of teachers showed at work.
Isahluko sesibili sokukhalala umsebenzi sihambe kahle namhlanje. Inani elingamachumi ayisithupha kuhulu elilodwa, 60% lababalisi kuphela yilo elihambe emsebenzini.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Fortune Chamela, yena othi iholo lababalisi alisathengi lutho ngoba intengo yezitolo isikhuphukile. Uphinde wathi sokumele uhulumende akhulumisane nenhlanganiso zonke ezimele ababalisi ukuze kuthuthukiswe impilo zababalisi.
Namhlanje kumhla ku-18 ke kuqala kwe-strike-ke esibize ngababalisi betengisela ngokungathabi kwababalisi ngokwenziwa nguhulumende ukuba-ke aflathele, angafisile ukuthi akhulumisane nababalisi ngomholo wabo. Umholo wababalisi ulokhe ufakwe emalini ye-RTGS, okuyimali engasathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke ababalisi-ke bathi-ke kusukusela namuhla kuze befike lwesihlanu abayi emsebenzini betengisela, befuna imali yabo ngohlobo lwe-United States dollar.
UJamela uqhubeke ethi nxa uhulumende engathathanga inyathelo lokukhulumisana lababalisi kunsuku ezine ezilandelayo, abenhlanganiso zababalisi bazahlala phansi bacebisane ngenyathelo abangalithatha.
Lokhu-ke kuzaba kudanise kakhulu ababalisi ukuthi-ke amalanga la adlule kungabi-ke lokutshengisela ukuthi-ke uhulumende afuna ukuthi axoxisane nababalisi. Futhi-ke sokuzakuthi thina sihlangane njengenhlanganiso lezinye-ke inhlanganiso zababalisi sibonisane ukuthi singenzani okulandelayo.
Ababalisi bathi loba nje inkokheli Athuz ithe bakhalale umsebenzi kwamalanga amane bona balenhloso yokungabuya emsebenzini nxa uhulumende engazange avume ukubaholisa ngedola leMelika. Omunye wombalisi umnumzana Brighton Ncube ofundisa emaphandleni ukuthi njengababalisi iholo aliseneli ukunakekela imuli zabo.
Izizathu zethu ezimqoka, sifuna iholo lethu ngama-US dollar. Kwesibili, asisenelisi ukugcina imuli zethu ngoba iholo lethu lisiwa isisindo insuku zonke. Okwesithathu, i-interbank rate abakhuluma ngayo ayisincedi ngoba isilinganiso esisebenzayo ngesomsika omnyama, ikanti layo amabhenki ethu kalawo ama-US dollar. Okwesithathu, asilani lezo mbangazwe, silela ilungile lethu njalo sizaqhubeka siqoqoda iminyango komqhatshi.
Ababalisi bathi uhulumende uyenelisa ukuthi abanikeze iholo abalifunayo ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende uyenelisa ukubuthanisa izigidi ezilikhulu zamadola ngenyanga edluleyo. Imizamo yokukhuluma nomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima yehlule, kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yenake oveze ngenyanga epheleyo ukuba uza kwengezela iholo lezisebenzi, kodwa ethi iholo ledwa leMelika angeke alithembise. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.